So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-11 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo.
Yaphela sikucabanga sinanzelele ukuthi ukuchitha embusweni kukaRobert Mugabe kwashiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele opposition. Opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Asiyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe ama players engasadlaleli amanye ama team.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakachoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally egogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yeNyaradza Sports Ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kumkhubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye ama organization United Nations landlani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le Triple C akusoze kuye ndawo ama election la azaba yize yize sibona njalo babatshele mhlophe ukuthi kule selective lo ethi abantu bezana ababotshwa khathesi silo former minister of information energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala gabotshwanga ntsho lamapholisa ayala ukuvula idocket sibe lo Togarepi laye egudu ungu MP wegudu south waye hambe chaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa hayi bayanqaba ukubabupha kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzana uphefu kabotshwa benza umathanda ngaloko lokho abakwenzayo ukungani basebefuna ukulungisa ukubhuqula hayi ngamanga bafuna ukubamba international world ngani balungisile bona besenza ubuqili lamacinga angayasoza ancedisa abantu bezimbabwe ngaloko mahlabe zulu sithi khankasani ibandla lezano alisela abantu ibandla lezano selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokho akuhambelani lemhlaba jikeleli ngitsho le constitution yezimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi kungenzeka ukuthi ibandla le-ZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukamnumzana Sevia Kasukuwere. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba umnumzana Nelson Chamisa kukhetho nesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukasukuwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukasukuwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti be-ZANU-PF.
Yaphela sibucabanga sinanzelele ukuthi ukukhithwa embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa umthetho bayawazi. Umthetho lo wasetshenziswa kulama primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPCT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSevia Kasukuwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ekushiyeneyo emapholiseni labanye nje ade bezamuzi tha abantu abasekela i-ZANU-PF. Sesenzakalo lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela njele njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingazange ngiphiwe khona ngiye ku-head office ingazi zonke engizihambisa ku-local police lapha eRua lapha kumbe Mabhuku ngithiwa ngizibhale ngizihambisa e-head office eHarare. Ngakho nxwanyisiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi linamakhomishini athi angapha ngaphansi lingazelavimbeli imihlangano hhayi lingibona ngathi lapho akulanto enjalo kusho kuthengisa ukuthi kuleli nkenke esiphuma phakathi kombuso lo owe-ZANU-PF.
Ye kodwa sikhangela wona umbuso we-ZANU-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla le-ZANU-PF lilosekelo olunengi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayemelela ukudla kuphela. Ngiyangihambele umngane wami uTongateti Cross uhamba kwabantu akulamthini kodwa uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa sifane sibakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda i-ZANU-PF bazakuqayithanda ngoba phela abathi balikwazi ukuthi ubani libe ungazi uwatshela ungazi kathi mina ama-recruiting rangers ama-title baqala bangibuze ukuthi kanti wena ungu-MDC ngwe-TPC ngwe-ZANU-PF ngithi hayi mina ngishayisa intellectual refit kuphela abantu vele balokwethuka ukuthi kodwa singakhohlwa sithandele ukuthi ye iZANU-PF labasebenzi bayo babakhona asezihlale khona kodwa abasezi babebaningi abantu abaphika iZANU-PF nxa bekuzwa umbuzi i-Afrika ngebarometer
singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze iZANU-PF ekubambeni intambo lezezekhi ezezindima ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuthi okweyama kwekhetho kuZANU-PF kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye bangakhetha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo zezitolo budlwangudlwanga i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akusela thuba esithandekele sokuthi izanu ibe le-two-third majority lokhu asoze kwenzakale sekwedlula lokho njengoba sesikwazi ukuthi le khathukulela senjengele estudenti isendakalo lesana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuzakuba lenye indlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabhek hayi
ukhulume ngomnumzana Khasukhuwere ubona ingani ukuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyi sengenile esiphaleni la isilamagundwane umgabe exotshwa kuhulumente abantu abakamgabe abaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla zika-ethi ngo-2018 esithandekile akula muntu wayencintisa esithina uncintisa emelele iZANU-PF kamgabe kumbe i-G40 ngoba ezithi independent ewabithi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwiZANU-PF mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lowo jaha lo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni eseZANU-PF lokho okwenza kathesi kube ngathi kulokugxegagxega lokwethuka ku-campaign team yeZANU-PF ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le strategy yokudila lesaphikekhasekuwena kodwa bengathuka njengabakwenzayo bengadinga indlela zokuthi babesenza ukuthi amavoti akakhasukhwere angemalutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahwa khona layo ukhanya layo itshaya impembe kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezombusazwe lokhe sikudaba lwezokhetho balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukhuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwano yabo ukuze baphathiswe sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambontu bangamvotela uKasukhuwere angabathola maybe kodwa bonada akazuthola inumber engamfikisa ngoba kuphe abantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampena nje ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition iopposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukheki but mnanka ulo uKasukhuwere yes inumbe uzoyithola and uzoyithola ebantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapha sisuka khona endaweni zemashana necentrary khona ngale la ezigabeni zeHarare lalabo abantu abangathembi umnankaga abangafuni ukushamisa kodwa abazukuba baningi abantu bakhona
manje ngokubona kwakho ubona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukhuwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uChamisa kumbe iZANU-PF
abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sabayenza igive up endaweni zepolitics kakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU-PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshwane bavotela iZANU-PF lakhona futhi noma iyabe inga winanga ngokusemthethweni iya kwenza ukuthi ama results aphume in their favor. So abantu bona ngathi hayi angeke bebanika bazovota, abantu sebayenza igive up seba indaba zombangazo zaseZimbabwe, hayi khaya ngathi abane makhona wasela interest naso uyakhona abantu abaphandle, abantu abasekhaya yesifanawo kodwa lakhona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula lokho abakufisa ngoba kuyatshontshwa kuma elections lapha.
Ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo, ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amavizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali, akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota?
Ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazuhamba ngobunenge ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa, abaningi abazange bayibhalisa. So ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona, abantu abazukuba baningi ngibakho la bantu abazohamba nje bazohamba inani phansi kakhulu, ayazuba inamba ephezulu.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
lenkulu. Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba. EZimbabwe laxotshwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazo emidlalweni wenguqu, njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphathamandla zeZifa zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyashada Shinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilift ama sanctions eyayifakile last time ngoba igovernment ibisingenele ezindabeni zeZifa. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe, ama players engasadlaleli amanye ama team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments are sanctioned by FIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okwakathesi esikubonileyo is a step in the right direction ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe ibuyele in the FIFA family. Hayi siyabe sesikubona sesihamba lathi. Abantu abakhethiwe labo ukuthi are they of high moral character, ngiyabona layo iFIFA iyenze i-homework yayo, yabona ukuthi yibo abafanele babekhona okwakathesi, but babanike isikhathi sika-June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa abaza kuhambisa iFIFA khathesi asisafuni ukubona ukuthi i-government ingathiwa iyangenela in this situations ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe isiphendukile kwanamhlanje.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare athathelwa imali engamadola emelika zinkulungwane ezilikhulu. UHang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla lezano PF lele MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla lezano PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele MDC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela sanibonana ku Studio 7 okhulumayo ngu Ben Chabalala laphana eKhezi konhlupho. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanjwa inkunzi kwale bus lena la eLouis Trichardt eMakhado eJohannesburg ebisuka eJohannesburg eZimbabwe. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu buku abanikazi bebus la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabus. Ngezizathu ezibalulekilezo ukuthi ungeke ungitshele ukuthi uthwala i-stranger from South Africa to Zimbabwe umuntu ongamazi igama lakhe engela passport ongela soni isithupha umthwale ebhasini umango ngaka yikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala amadouble up sicela ukuthi avalwe awavalwe lamabhasi. Ibhasi i-transport esasiyazi ukuthi iphephile, i-transport esasiyazi ukuthi i-safe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa uma sebeqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya ababajikele endleleni ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asikho isidingo sokuthi ayoloyisi agidimarazini alezijalisi aloke rojwa ngezikwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangaka isikhathi sokuthi balwise ukuthi baphume manje ngoba kuyacaca ukuthi into yabo abayenzayo kwenziwa abantu izilima kahle kahle. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphumele kongabantu lokhu ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umanye bathi idola le ibhondi liyavuka livuka kuphi ibhondi njalo uzibona ukuthi abantu bakhona abalanoma manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abe-3CC basetshenziswa imelika bayabona waye bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika ukuze kubonakala ukuthi bona bafuna ukusetshenziswa imelika abafuna ukudlelala imelika uzibona ukuthi yadelelwa kahle kahle nalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi yisikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la 23 August abantu bavotele uChamisa khithwe le mgurugudu le. Ngiyabonga okhulumayo umasenga ngilapha obulawa ephumule emadonkini.
Ye ngiyabingelela ku-Studio 7 ninjani nonke nje uStungamile Nkomo Gibbs Dube Ezra Standekile nonke nje nabaningi engababalanga siyanithanda kakhulu umsebenzini wenzayo siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le-CCC lapho okhulumayo ngu-Gift Sibanda lapho e-Alexander eJoburg. Ibandla le-CCC hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le-CCC ngiyezwa bayakomplaina ukuthi okansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhethwa abantu babo i-CCC abalethela abantu babo abangabazi. I-CCC inobandlululo oludlula ilwezana. Iyafana nje nezana. Akukho bungcono laphana. Bazikwaze ngowabo umkhonto. Uma bedliwa nge-23 ka-August bengakhali. Yibo abazikwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha. Lilalele izikhalazo zabo njenge-MRP. Umthwakazi Republic Party iye yabona ukuthi la noma ngasilani nendlela amaqembu la azombusazwe aseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo uMagalela Mafa engumuntu omdala kayekukhuluma amanga ethi kona abantu laba bathengwe izano kuyamaphutha abo ubuholi be-CCC yibo kuhlule ukulungisa i-problem eyenzwa izano bayenza straight na le nto eyenzwa izano ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni ukusithatha kancane abasihloniphi total abantu bemashonaland abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha iZimbabwe bewine abakhohle behlanganisa isizwe sesixexeboka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo khona lapha ne Zimbabwe ukuthi uma ungumuntu wasemathebeleni ndawo nakwa isikhalazo zakho azizwakali nemisebenzi yasinikezwa abantu be-CCC laba abaholi be-CCC abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba bathengezana cha kungenxa yokuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekileyo kwampana abangaphathi abantu bakubo emathebeleleni kanti wabona wayebezigqakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizumele nathi beke besihloniphe so hayi okuye ekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengakomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
salibonani sesakithi samandibele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifans inkonzi encane umhlakamancuku salabhasi ejolojo komlevis ngacela sesakithi samandibele asihlangane abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandani funeni inkululeko kwelakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi thi phambili ngomthwakazi viva ngamandebela amahle sizwe
salibonani basakazi be-studio 7 ngalibingelela nabalaleli ayi siyabezwa abantu bathi umamakhuphe waphuma e-Cadre Park ngenxa ye-tribalism eyi amadoda lezi nsuku too much amangamani umamakhuphe ulesizathu sakhe samenza wastepa down ndingambuza eleselitshe uthi kezwa uthi ndifakaza ngaye amanga amangakancedi njalo amangenelo wakhuluma kwi-studio 7 ngeke dilize ibandla le-CCC labona ababahlala bekhala bethi bona hey bavalelwa phandle hey iselection le yabavalela phandle wabuye uchipaya ezolungisa udaba labo besabe uyafesana lochipaya bekwazi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe MDC bazahlala bekhala kwi-studio 7 but akulanto ezokulungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu kwi-studio 7 vele yikho kuzokwenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokho ekwazi ukuthi indaba ze-CCC zilalapho ezilungiswa khona nodi kwi-studio 7 besabe ukuhamba bathi beqeda abathatha ipicture kachipaya ye-extent ka-2021 bathi uchipaya uchaywe ngabantu kobulawayo amadoda lezi nsuku too much amanga njalo uchipaya engazange walwa labantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wona i-CCC ngevasa babuya behlala etafuleni bedle ndawonye bezwa lini izani uphevinga lalo muntu uyabulawa bangakomthi khuluma kanje ujonathan imoya labo kaswirele besabe ubuya elizweni baphuma bebaleka beseqa abadlula ngebhoda besesabe izani uphevu lifuna ukubabulala lethu lina liyabulala lawo nje uyakwazi kathi esikunje sikhuluma sohlezi etsholothi phezu kwamangcwaba adalwa izani uphevu erepha abantu bebabulala wena ngakhona wena umamakho wena wamithiswa ngegugrawundi ngababulali wena ngendlela osapota ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali wena
kanjani balaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo hayi ngixakekile ngididekile inqondo yami phansi phezulu ngale i-research eyenziwe ithiwa i-Afro Veronica i-Afro Veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi le kuyikuthi iyenza iqinisa ma ngabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izanu ivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarale amanye ama-opposition party ma kuyikuthi leyo i-research yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo waye kusho ukuthi bevale ama-opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e-right noma iyenza into e-wrong asazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo ma bebobona laba abantu abenza i-research bababuza ukuthi yona uyavotela bani sebemana bethi ngiyavotela izanu ngoba vele izanu yona iyaziwa nje kuyiphathi yodlame maybe kokuke kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokhu noma bemuntu ezoya ebhokisini ngoba abezanu vele bayethusela ma ngabe kusiyo kumavoti kuthiwa hhayi sobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavoteli i-opposition party sinawe bayethusela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leliyaselifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho ukuthi izanu ma ingaphatha more 5 years coming leliyalizwe zicabangele unongo kwakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyenzani futhi okunye okudlula lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC kwenza imihlangano asekwenzile njalo. Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele-South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voaindebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.